Ikhomishini ebona ngezokhetho eyeveki ithi izabelo ezilabantu abaningi ababhalisileyo yiHarare elenkulungwane ezingamakhulu edlula ayisishiyagalombili, 811,410, isilandelwa yinkabazwe elenkulungwane ezingaphezu kwamakhulu ayisikhombisa, 702,518. Izabelo ezilenani labantu elilokhe liphansi yiMathebeleland South elenkulungwane ezingaphezu kwamakhulu amabili, 231,000, leBulawayo elenkulungwane ezingaphezu kwamakhulu amabili, 231,740. Oqhuba inhlelo zokubhalisela ukuvota koBulawayo kuZek, uMnumzana Silas Laigwana, uthe iningi lasebebhalisileyo koBulawayo ngabasakhulayo.
Ya imopap ya ihamba kakuhle. Sibona ukuthi sinandzele ukuthi ama youth abasakhulayo yiba ngani ba register kakhulu this time around as compared to e blitz exercise yomnyaka lo odlulileyo. So okwakathe sesinabantu abangange 17,000 plus esesiba registered and sikhangelele ukuthi inani lakhona lizakhwela ngokuya kwesikhathi. Ama challenges maybe singathi imitshina emlutshwane, kodwa ekhona kathesi esebenzayo iyayenelisa ukuregister abantu. Njalo enye inhlupho ngiye ukuthi abasakhulayo bangani bafuna ukukhuthazwa kakhulu.
Namhlanje imini inhlanganiso ezizimeleyo zeziqoqe umcimbi wokuhuga abantu ukubhalisela ukuvota phakathi kwedolobho lakoBulawayo. Emcimbini lo bekulamaqembu ajayivayo lezipho ebezinikezwa abantu ababhalisela ukuvota. Osebenza lenhlanganiso yePledge ngaphansi kwe-hashtag Ballot Buddies, uMnumzana Vusumuzi Chirwa, uthe bakhuthaza kakhulu abasakhulayo ukubhalisela ukuvota ngenxa yokuthi balinani elikhulu elizweni kodwa basalele emuva kwezombusazwe.
Umcimbi lo esenzayo lapha sijonge ukukhuthaza kakhulu abantu ukuthi barejiste ukuvota. Lokhu sikwenza under inhlanganiso yePledge esikhuthaza khona ukuthi ngeprogramu ethiwa i-hashtag Ballot Buddies, lapho sasikhuthaza kakhulu abatsha ukuthi labo baparticipate entweni zenezi ezokhetho. Masikhangele abantu abatsha kakhulu ngabantu abangajayelanga ukuthi baphatheke entweni ezizengazana lezi. So siyakubona kungani kuyinto esibisele emuva. Masikhangele futhi balinani elikhulu masikhangele kupopulation yelizwe lethu. So ngale programu sikhangela ukuthi sibone ukuthi singabakhuthaza njalo sithole ukuthi singathola amanamba amaningi abantu abatsha abangarejista ukuvota baparticipate bafunde nje ukuparticipate entweni zelizwe.
Osakhulayo oyenhlanganiso ye-Contemporary Affairs Foundation uNkosikazi Gitumetsi Nyathi uthe bakhuthaza abatsha ikakhulu ngoba abazimiselanga ukuphatheka enhlelweni zokuthuthukisa isizwe.
Lamhla sihlangene ukukhuthaza abatsha ukuthi ba-register ukuvota ngenxa yokuthi intsha eningi bakhohlwe ukuthi kulilungelo labo ukuvota. So ngendlela sizama ukuthi sibakhuthaze ngendlela yento abayithandayo obunandi. So obunandi lobo sibenzela ukuthi labo bethole i-chance yokukhuthaze ukuthi in as much as bekholisa bephinde berejiste khonapho.
Omunye osakhulayo uPrimrose Nyoni uthe bakhuthaza abanye abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuvota khona bezavota njalo balethe utshintsho ukuze bathole imisebenzi. Uthe iningi labasakhulayo bachitha isikhathi sabo esiningi besenza izinto ezingalunganga. Inhlanganiso ezizimeleyo ziphakathi kwemikhankaso eshiyeneyo elizweni lonke jikelele yokukhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi njalo besipha imfundiso yokuqakatheka kokwenza lokhu lokudingekayo ukuthi babhalise lula. Lapho abantu befuna uncedo lokuthola ezinye zengwalo ezidingakalayo baqondiswe enhlanganisweni ezimele lowo msebenzi. Iningi likaZulu lithi ngesikhathi iveki iqala uhlelo lwe-BVR ayizange yenze imikhankaso eqine njengalokhu osekusenzakala khathesi, okusolelwa ukuthi yikho okwenza inani labantu ababhalisa kumahlandla akuqala libe phansi. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.